Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 13 Ncwabakazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonke simangalisile. Siyakwazi ukuthi iZANU PF isebenza njalo kusuka kudala vele, abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli bukaMnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo lukaChiwenga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni abasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohati, esigodlweni se-State House.
Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu, hathi embulini zalaba bodwa ababhubhileyo bodwa emzini wonke waselizweni.
Kufe abantu abalitshumi lantathu engozini yomgwaqo namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi lekhombi eKadoma. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imbono etshiyeneyo ngekhomishini eyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ufungise ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo umnumzana Kembo Mohati, esigodlweni sakhe iState House. Kodwa abanengi elizweni basole ukugcotshwa kwababili laba besithi lokhu kuveza ukuthi akulantuthuko ezaba khona elizweni phansi kombuso kamongameli Mnangagwa nxa eqhubeka esebenza labantu abanembali yokwehluleka ukuthuthukisa ilizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa ufungise uChiwenga loMohati ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakhe namhlanje esigodlweni sakhe eState House kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umbuso wakhe weminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho olwedluleyo. UChiwenga loMohati bebevele bengabasekeli bakaMnangagwa kusukela ngoLwezi nyakenye, lapho ibutho elahluthunela engumongameli welizwe uRobert Mugabe intambo zombuso. Iningi elithe lisizwa ngokugcotshwa kwababili laba baveze ukudana besithi ngabalathemba lokuthi bazaguqula isimo elizweni. Umnumzana Thembelihle Mabhena uthe yena ubekhangele ukuthi kuza kuba nabantu abatsha kumbe kube loyedwa owesifazana kubasekeli bakamongameli.
Lapha sesiqeda kubona ukubekwa esihlalweni kuka-vice president, in fact o-vice president ababili, uChiwenga loMohati. Thina kodwa besibona ngani bazajinja kumbe bethiwe yedwa wabo befake ongumama, but kanye ngani lokhu befake abantu abafana naye, so asikwazi. Lokhu vele sokusenze saba le doubt ukuthi even le cabinet yangkhona ezafakwa, nasibone ngani kuthiwa kuyala lokhu kungamafesi afana naye, so akula nto ezajinja vele lapha ngokubona kwami.
Umnangagwa ekuqaleni komnyaka uthembise ukuthi uzaguqula iningi labantu bedale lakhe nabaphatha intambo kukhabinethi ungakapheli ukhetho esithi ufuna ukusala labantu abakhuthalele umsebenzi. Ngakho-ke ukugcotshwa kwababili laba sekushiye iningi limangale ukuthi kungabe kuyini abakwenzileyo okuveza ukukhuthala. Lokhu ekhethwe nyakenye ukuba ngumsekeli kamongameli uMohati uqede isikhathi eside sesibhedlela njengoba ebikwa engezwa kuhle. Uke wasiwa kwele South Africa ekuqaleni komnyaka ukuya kwelatshwa. Umnumzana Adolf Ziba isakamuzi seHarare uthi uMnangagwa angeke alahla uChiwenga ngoba nguye owambeka embusweni ngemva kokuxoxa uMgabe.
Hayi, ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi iZanu PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli buka Mnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo luka Chiwenga ukuze abuye azokhupha umgabe owayenguye owayekhokhela ngesikhathi leso. Ngakho ke uMnangagwa kalawo amandla ukuthi akwanise ukuthi achiye uChiwenga nxa esekhetha abasekeli bakhe. Njalo ke uMnangagwa ukhanya kalathemba labanye abantu abasebandleni lakhe leZanu PF, sikhangela indlela angena ngayo kumbuso wakhe lo. So bona lapho akade vele bemsekela yiba aqhubeka phambili esebenza labo, kodwa nje sesikhayela nje ukuthi yinto engaba yinto enhle yini elizweni lethu, hatshi asikoni kuyinto enhle sibili.
Nkosikazi Bhejani Ngundu waseBeitbridge uthi le ngenye yezindawo engananzwa kwezentuthuko kungelani lokuthi kulapho uMuhadi adabuka khona njalo eseleminyaka eminingi elesikhundla saphezulu kuhulumende.
Abantu bamathebhelele ndabalayo umuntu ozawabamela uthi abe ngu-vice president ngenxa yokuthi uMuhadi uhlezi uyagula. Njalo singaze sikhangele kibe Beitbridge akula mpumelelo eyenzakalayo, akula kuphucuka okukhona osokwenzakele so far lokhe waba ngu-vice president. So besikhangelele ukuthi maybe sidingele omunye umuntu ongabangcono ongaletha inguquko kithi thina abantu beMandebele, ongaletha inguquko eMatebeleland.
UMnangagwa ukhangele ukukhetha abazangena kudale lakhe labaphathintamba elekhabhinethi, kulapho abanqobe kukhetho lwamalunga edale lephalamende kunsuku ezimfiswane ezilandelayo. Lo ubikwa ngabaningi uzakuba ngumthwalo onzima kakhulu kuMnangagwa njengoba kusobala ukuthi izikhundla ezikhona azisoze zizenele abangane bakhe abakhangele lezo zikhundla kuhulumende. Kumele Tito 7 siharare ngiwukipton Bhebhe.
Siyabonga Bhebhe. Lokhu sikudaba lunye. Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono ehlukeneyo ngokugcotshwa kwababili laba abasekeli bakamongameli abathi uMnumzana Constantine Chiwenga lo Mnumzana Kembo Muhadi. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekhona le koBulawayo.
Ubulawayo wamukele ngensolo enkulu ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UMnumzana Kembo Muhadi loConstantine Chiwenga bethi akukho okuhle abangakulethela isizwe ngoba behluleke ukusebenza kusukela ukuhluthunela umbuso kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekuphelani komnyaka odlule. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bakitsanani Dube uthi bobabili bazi ezebutho ngabe baphiwe ugatsha lwezomvikela hatshi ukuba ngumsekeli kamongameli.
Mina ngibone ngani ukugcotshwa kukaChiwenga lo Muhadi ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli welizwe, angiboni ukuthi kuzatshintsha lutho ngoba abadala laba they've been there ever since and abakatshintshi lutho lakathesi vele abasoze batshintshe lutho. NjengoChiwenga ngibone ngani angenza ngcono ngayo ku-Ministry of Defence. Futhi kusenjalo ngikhangelela ukuthi omunye vele abazamfaka obviously ku-cabinet nguChinamasa. UChinamasa vele bazamkhetha and kuzaqhubeka kungatshintshi lutho lakathesi.
UNkosazana Praise Yangulube uvumelane loDube esola ukugcotshwa kwababili laba ethi akukho abalakho okungavuselela isizwe.
Ukugcotshwa kwaMuhadi lo Chiwenga ukuba ngama vice president elizwe ngibona ngathi kuvele bekunjalo ngoba uMnangagwa ubonile ukuthi laye njengoba ngene after coup 6 months lezo bekufanani ukuthi labo bayazidinga, njalo futhi siyazi ukuthi abasoze betshintshe lutho nje.
Osakhulayo wakoBulawayo uNomvula Moyo uthi ukugcotshwa kwabo akusoke kuguqule lutho, bengathini kuyibo abakhupha umgabe.
Angiboni kusiba lotshintsho oluzayenzakala lapha eZimbabwe. Indlela abadala ababacabanga ngayo ayisiyo esikufunayo thina njengabatsha. Ungakhangela yena uChiwenga ngokwakhe izenzo zakhe azitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ilizwe liphumelele libe progressive, batsho njalo ngesikhiwa. Njalo yena uMuhadi wayetshone khona kumakhabhethi akudala ukuthi ngabuya lolunywe nje utshintsho olungayenzakala kathesi angiboni sibili ngo-VP bethu, kodwa hhayi ngiyala angiboni lutho oluza kuphuma oluhle khona.
Omunye wabasakhulayo wakoBulawayo uSakhile Nkomo uthi kudingakala igazi elitsha hatshi amakhehla.
Ngithi mina vela kula ngisho umahluko, it's just a sheer waste of time ngoba akulanto vela abake bayenza. Kuyala even 6 months yona le. Worse yet, abantu abakhulileyo, honestly speaking, we need new blood. Akulanto abayasenzela yona, kuyinaba akwenza.
Abanye njalo ngabathi uMnangagwa nguye owanqobayo ukukhetho lokudinga umongameli, ngakho ulelungelo lokuzikhethela ingqe ngubani abona engasebenza laye. UMohadi lo Chiwenga yibo njalo abakade bevele bekhona uMnangagwa evele wabakhetha ngemva kokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabebutho ngomnyaka odluleyo, njalo basebenze laye kwaze kwaba ngemva kokhetho. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngathi ezicumula ezombusazwe kanye lezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuthi aqhakathekise ukuthuthukisa impilo zabantu, njalo enze konke okusemandleni yakhe ukuqeda udubo lwenkohlakalo oluyilo osolwenze umnotho welizwe wawonakala kakhulu. UGibson Bebe usethulela loludaba eseHarare.
Linkuthazo iphume kungxoxo mpikiswano eqhutshwe yilezi ngcwethe namhlanje eHarare, eqoqwe ngabe Media Center nabomsakazi weVoice of America Studio 7. Ingcithi lezi bezisuzisa ukuthi ikusasa lakuleli lingabe limi kanjani kulandela ukugcotshwa kukamongameli wakuleli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Ingcithi kwezombusazwe uMnumzana Tryo Mabaku uthe ukuze ilizwe leZimbabwe liphumelele, uhulumende kumele azinikele ngokugcweleyo ukulwisana lokuqeda udubo lwenkohlakalo, njalo labo abatholakala belamacala okuthontshela isizwe kumele bajeziswe ngumthetho. UMabaku ubuye wathi uhulumende kumele abone ukuthi umnotho wemvelo uyalondolozwa njalo usetshenziswa ngendlela eletha intuthuko empilweni yezizalwane zeZimbabwe. Uqhubeke ethi kumele eZimbabwe iqalise ukuhlawula izikwelede ukuze inhlanganiso eziboleka imali zingayincitshi.
I think kuzaba nzima ukuthi ilizwe liye phambili nxa kulobu gwelegwele elizweni. Uhulumende kufuze ukuthi ajezise izenzo ezifana lobu gwelegwele. Okunye ukuthi kufuze silondoloze ama-minerals ethu. IZimbabwe is very rich in terms of ama-minerals. So kufuze siwalondoloze and sibone ukuthi konke asilethela khona sikusebenzisa ngendlela elengqondo. And then lastly, ogcine ukuthi kufuze senelise ukuthi singaboleka imali kunhlanganisana labo IMF, senelise ukuthi siyibisele ngesikhathi, njalo sibe lokubambekayo esikwenzayo ngayo imali yankhulu, kwenza ukuthi next time nxa singafuna enye bekwanise ukuthi besinike futhi.
Enye ingcitshi yezombusazwe uNkosazana Dambudzani Sibanda uthi ukuze eZimbabwe lithuthuke uhulumende kumele angakhangeli ukuthuthukisa amabhizimusi kuphela, kodwa azame ukubona ukuthi inhlalakahle kaZulu layo iyaqakathekiswa.
Esikhathini esiningi uzwa kuthiwa Zimbabwe is open for business, okuyinto enhle, kodwa uZulu wakuleli nguye omqoka okufuze anawe. Yikho ngisithi lapho sisenza ipolitics zethu, uZulu laye kabe lesizathu sokuthi wavotelani.
UMnumzana Tryo Mabaku ngumlandeli weMDC ekhokelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Yena ke uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe liye phambili kungakabi lenkululeko egcweleyo, nakuphela abebutho lokhu bengenela kwezombusazwe.
Sonke siyafuna ukuthi ilizwe liphumelele, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kudingeka idemokrasi le-transparency. Zonke lezi zinto esingelazo ezingekhoyo ngoba ibutho lokungenela entweni ezithile, so ama-investor angabuya njani endaweni enjalo. Lokuqilibizela ukuqilana ngitsho lasekuvoteni njengalokhu esikubonileyo.
Uhlelo lwanamhlanje ngolunye lwezinye zezinhlelo zomsakazo we-VOA ngokusebenzana lezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengenjongo yokupha uZulu ithuba lokwabelana ulwazi lokwenzakala elizweni izolo namuhla nakusasa. Ngimele Studio 7 eHarare, Gibson Bebe.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulabantu abalichumi lantathu abafele engozini yomgwaqo lamhlanje ekuseni ngemva kokunqikilana kwebhasi lekhombi eKaloma. Amapholisa athi abangamachumi amathathu lanye balimele njalo belatshwa esibhedlela seKaloma General Hospital bakhululwa ukuthi bayesila besezindlini. Amapholisa athi ingozi le yenzakale ngemva kokuba umtshayeli wekhombi equme phambi kwebhasi duzane lomfula umzwezwe. Bonke abafileyo babikwa bebesekhombini. Umtshayeli webhasi yena ulimele wathwalelwa kwesinye isibhedlela seHarare. Ingozi le iza ngesikhathi uhulumende sithi sokube lengozi zomgwaqo ezinengi kakhulu lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye ngalesi sikhathi. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lommeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngalolu daba.
Ingozi yanamhlanje ilusizi yingozi ebuye isikhathi esibi abantu bevele bephakathina kokudana ngokungazi ukuthi khona lapho kuyiwa khona kungaphi ngemva kwama-election. Ama-election akhanya ngani alethe ingxabano lokungezwani ngaphakathina kwelizwe. Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi ebulini zalaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni, ngoba kutshengisa nje ukuthi kukhona okungalunganga, kukhona okungamanga kuhle ngaphakathina kwemigwaqo yethu okuyikho okufuze ukuthi kulungisiswe.
Yebo, imigwaqo kayimanga kuhle Sibanda, kodwa abatshayeli labo kwesinye isikhathi basuke babe yibo abenza amaphutha. Ungathini ngalolu daba?
Ye, iqiniso ukuthi inkomo kujwayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abatshayeli labo babe ngabatshayeli ababa lephutha. Amaphutha akhona ehlukene, amanye ngababangelwa ukuthi bona ngokwabo bayabe bengabantu mhlawumbe abangazimiselanga ukuthi babe khona ngasemgwaqweni, engxenye bengabantu abasebenze isikhathi eside beyabe bediniwe. Kanti njalo siyananzelela ukuthi ngomumo womkhonomi wethu kayisibo bantu abaningi abaleli ukuthi imota zabo bezihambise emagarajini ziye bangunwa lapho ezingabe khona zilodu. So-ke izizathu zakhona zihlangene ziningi, kodwa zithinta umuntu uZulu omningi, zithinta abantu abaningi. So-ke kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kungaba ngama-problems abantu, but kwesinye isikhathi lakho kubeke ludubo lokuthi imigwaqo, ngoba uyabona imigwaqo yethu njengoba sisitsho oyiwo kuthiwa khona umkhulu yiwo osuka ePlumtree usiya eMtari, but ubukhulu bakhona labo kayisibo bukhulu esingabe sibukhangelele. Uyabona ngabe kuthiwa imota zethu zimota ezokuthi eziya i-direction eyi-1 zihamba zodwa eceleni zingahlangani, ungabi le ndlela ukuthi zingahlangana neziphambana lazo, aluba kungcono.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edalele ePhalamende, ubexoxa leStudio 7 ekhona le eBinga. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke okulohlelo olukhangela okuphathelane labesifazana asihluzeni bomama, lapho esixoxa labesifazana singabafisa ukukubona embusweni omutsha kamongameli Mnangagwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuvuma kukamongameli Joseph Kabila ukungancintisi kukhetho oluzayo lokudinga umongameli we-DRC, sokuyisiphithiphithi kwabasakhulayo balelo lizwe bekhankasela ukhetho bekhuthaza ukuba lwenziwe ngokukhululekileyo njalo iningi labo liyancintisa. Inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele A45 Rights ithi uhulumende wele Myanmar angabe esephule amalungelo oluntu ngokuvimba akwenza izimota ezithwala uncedo lokudla lemithi endaweni elokulwisana komdeni ngenyakatho yakwele Myanmar. Umongameli Emmerson Mnangagwa usegcotshiwe kunye labasekeli bakhe, kodwa usehle elungiselela ukusuka elizweni engakagcobi amalunga edale lephalamende lawo edale le-cabinet elubhekise kwele-China kuhambo lwakhe lwakuqala egcotshwe kuba ngumongameli okwesibili. Lokhu sokuthiya abanye besithi akutshengiseli ukuba uMnangagwa ulendubo zikazulu enhliziyweni yakhe njengalokhu ahlala ekukhuluma. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingqoqo.
Okuhluphayo ukuthi khona lokhana bathi khona i-walk the talk kuyahlupha ikakhulu ebantwini abamnyama, ngoba lumnumzana lowo kusukela vele engena khona laphana ngekhuliyana kuze kube lakhathesi wayekhulume ngokuthi khona uzanciphisa ama-ministers zakhe plus ama-treats, ama-foreign treats, lawa ngesilungu kuthiwa ngama-foreign treats, ukuvakatshela amanye amazwe. Wathi yena hayi lokhu uza kunciphisa lokhu asoze ebe umuntu ogijimayo kakhulu emazweni wonke lawo. Kodwa-ke sikubonile vele engena khwaphana uhle wabhuqabhuqa amazwe wonke lawo angenangena kuwo lakhathesi kathesi ugijima waya ngale. Kodwa khona lokhana yinto ekhangelwa ngabantu ukuthi kathi lapha vele kwenzakalani siya ngaphi sesilungiselwa okwangekhaya and so forth. So abantu kuningi abakukhangeleleyo khona lapho, kodwa-ke abantu ngazani bahonona sibili phansi lapho ukuthi hawu kathi sokunzelokho umuntu segcobile laba abagcobileyo yena wagcotshwa last week lapha sethiye nzelokhu sebalekile sele and so forth.
Ye mnumzana Ngwenya, kuyathembisa na nxa ukhangele sokwenzakele lokwenzakalayo?
Okwakhathesi phela singathi njengomuntu osanda kugcotshwa anto nje wagcotshwa kathesi njengesonto, so nxa uvele umelele ukuthi wenze esingathi i-objective analysis kuyamele ukuphikaze kancane ukwenzela ukuthi nxa ukhuluma ukhuluma nge-authority. Kodwa mina ngiyavumelana lolo bamkhambi, uyabona ukuthi abantu labavele bane-sense of esithi yisikhiwa i-sense of entitlement ukuthi ngokwami umuntu uthanda ukugcotshwa uthi uya ngaphi. Kanti ngisho kathesi kule agency ukuthi kawube ne-cabinet bese bahlale phansi babona ukuthi bakhipha njani ilizwe ubuhlungumbele ukuthi okwekhetho. So vele sokutshengisela vele ukuthi abantu bakhona vele abezanu bavele bathi bona ilizwe ngelabo bayenza abakufunayo, hathi lokhu vele yikuphambanisa. Yikho sisithi abaphikisayo abe-MDC labanye balesizathu sokuthi baqinise umsebenzi yabo bathaya i-alternative government. Ukhathesi songaye uNelson Chamisa the MDC alliance ngaye sebene-cabinet yabo sebethiya ama-policies abo ethiya ama-press conference ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi ngaye siyabusa ngaye ubudlwangudlwangu lobupili lobutsotsi lobubenzakalayo ngaye siyabokhipha. Kodwa kwakhathesi mina ngithi hathi asike sibone ukuthi kanti indlu yakhona eyabeyibusa yabe ikhethwa kanjani.
Mnumzana Mkandla, ikhabhinethi azayikhetha umongameli Mnangagwa uyibona njani? Wena ubona ungani uzaphinda yini bonabo esesibajayele?
Kuzaphosa kufanane lakhono lokhu ukuthi khona bebegcinane laphana. Kodwa-ke ngokukhuluma emlonyeni lapha bekukhanya ingazani uzafaka abantu abatsha kuphela, kungasi ukuthi abatsha nge-age group, kodwa abantu abatsha abanembono yokuthi khona ilizwe leli lingaya ngaphi. Akhethile ukuthi ngwayiti part njengoba vele la elelungelo lokuthi anga-appoint abantu abangumphosa abangu-4 laphana angaba-appoint abangekho kuparliament. Kuyabo kukhangelele njengakhona lokhu lakho ukuthi ebaphike ukwenzela ukuthi khona efake inclusive government yakhe eyiputha yi-cabinet aba yibo abantu abazabe begijima laphana nalaphana bemphathisa laphana kodwa ke kupractically sokusenzakala kambe shuwa kambe sikambe ambona ukuthi angachiya abanye abantu laphana abangoguluva laphana adivele behlezi khona laphana mbona engazani ngasoze impela lengathanda uzabaphinde babisele khona laphana kusonile njenge-education yethu yonalesi ziyitshaka isiyi-WhatsApp kuphela kayisela sisinde kuma isimilo sibili nge-new curriculum yonaleyana.
Ye, Mnumzana Ngwenya uMnangagwa uthi yena basebenzelane lo Mnumzana Chamisa. Kanti vele ufuna basebenze njani? Babumba uhulumende omutsha kumbe ikukhuluma nje inkulumo yokuthi hayi wena ungazondi?
Apheli ukusebenzelana iqembu eliphikisanayo kuyabe kusithi kufanele kube le i-accountability, i-oversight. Awusoze usebenzelane lo muntu uphakathi komkhumbi wakhona, umkhumbi wokusela lokuntshontsha. Phela i-GNU namthetho wayo vele akangeke ihambe kuhle kathesi ngoba yena uMnangagwa uthi unqotshiwe. Engibona ekujwaye ukuthi yena ukuthamisa engazaqeda isikhathi elokhu ekhonona ngokuthi wadliwa kumbe wanqotshwa, kaqede isikhathi etshengisa layo ukuthi lapha nxa lihamba lisiyale, hhayi liphambanisile, hambani linje. Kodwa kuya kuzahlupha ngoba ama-manifesto abo avele achiyene. Ye, kuqakathekile phela lobu ngazinqotshwa uyi-MDC Alliance yabulokhu ngumzimbabweni. Kuyafana lokuthi laphana nxa sisenguqwini izimbabwe ama-warriors izidlala. Isithembu sonke sabe sikhona sihlabela. Yikho kuthiwo ukuthi nxa kuqondane le program enikeza intuthuko ilizwe, ngababe khona beqondisa besithi hayi lapha liphambanisile, belokhu bechaya umsindo besenza njalo. Kodwa ukuthi angene phakathi uhulumende, hayi lapha sizasebenze ngoba uyabe sesidlalayo, egcine sekhohlwa ukuthi ayi-oversight.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ohlaziya ezomnotho welizwe ubexoxa endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Bafana bakagodwayo laba besabela phela ngonyongolo uChibwechiteza umdala wethu. Ha, amabizo maningi kakhulu angeke ngaqeda isikhathi esidliwe ngumangoye singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili. Kufa abantu abalithumi lantathu engozini yomgwaqo eKaloma. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande, asidibaneni njalo kundaba zethu zekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.